Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 12 kuSibandlela 2022 ngontungameli inkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ukuchawa kwabasebenzi kuveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende kazinikelanga ukuvikela amalungelo abantu ukuvikela amalungelo ezisebenzi.
Amapolisa eHarare achaye njalo abopha ababalisi abangamalunga enhlanganiso yeAthuzi namuhla ngesikhathi betshengisela phezu kodaba lweholo. Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi alisoze liphatheke kukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhla ka 26 ngombimbitho.
Udaba lwama-PCR test sesikhale ngalo kaningi sithi ngabe kuyakhangelisiswa i-pricing yakhona ukuze kube nalokho esithi standardized rate ye-testing kwenzela ukuthi uhamba phakathi kwamazwe kube lula ikakhulu during this time ye-COVID-19 lapho abantu abavele bekhala ngemali.
Amapolisa kwele Botswana athi abophe abantu abangabalikhulu abazame ukungena kulelo lizwe besebenzisa amaphepha empumela yokuhlolwa i-COVID-19 awukuzibazela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iAthuz ithi amalunga ayo achaywe ngamapolisa kakubi njalo kwabotshwa ababalisi abalitshumi lanhlanu ngesikhathi betshengisela phezu kodaba lweholo eHarare namuhla. Ithi ababotshiweyo bagoqela umkhokheli walinhlanganiso umnumzana obethi Masaraure uWellington Gweshe Suko Luhle Ndlovu Linyankiwane Rudo Mapurutse labanye. Ababalisi laba babotshelwe phambi kwamahofisi eNASA lapho ekade kumele kuqhutshelwe khona umhlangano wokukhulumisana ngeholo phakathi kukahulumende lezisebenzi zakhe. Kodwa lomhlangano ucine udluliselwa kusuku lwangolwesihlanu ngoba imitshina yokuxhumanisa abantu ibingasebenzi. Umasara ure labanye bakhe bebetshengisela besithi uhulumende kumele abaholise $540 ababeyihola ngo-2018. Igqwetha elibamelayo umnumzana Trusty Manda ubesenkambeni yamapolisa ngesikhathi sisiya emoyeni ezama ukuzisisa ukuthi icala bani abaletheswayo. Kunakanelwa ukuthi baza kwetheswa icala lokutshengisela bengelamvumo yamapolisa. Sixoxele encwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Ukuchawa kwabasebenzi kuveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende kazinikelanga ukuvikela amalungelo abantu ukuvikela amalungelo ezisebenzi ukuvikela amalungelo abhaliweyo acaca kamhlophe qhwa ohlelweni lwemithetho yelizwe kunye lesisekelo sombuso iconstitution, ngokuba iyavumela iconstitution ukuthi izisebenzi lapho bonke abantu batshengisele besola kumbe bexhasa besekela okuthile. Ngakho ke amatitshala ale ngelo lokuthi ayimgoqweni atoyitoye athi kasiholi kasiphathwa kahle noma yisiphi sisebenzi njalo silalungelo lakho nalokho ngokwemithetho yelizwe. Ukuchawa kwabantu kuveza kahle kamhlophe ukungahloniphi imithetho, ukungahloniphi amalungelo abantu. Kanti ke kasingakhohlwa ukuthi amatitshala kawaholi, izisebenzi kahulumende kaziholi, abantu beZimbabwe kabaholi, bathola imali encane engathengi lutho. Ngokuya ngokwempilo bekufanele ukuthi ngabe kakutshengisele matitshala kuphela, ngabe kutshengisela wonke umuntu elizweni ngoba yiyo kodwa indlela ezakwenza ukuthi izinto zilunge.
Inkulumo zodaba lweholo lezi ebezimele ziqhutshwe namuhla osokuthiwa zizaqhutshwa ngolwesihlanu ubona ziphuma lokubambekayo na?
Ungaba muhle umphumela kanti ke njalo ngangabi muhle kusiya ngokuthi baxoxisane ngayiphi indlela kodwa vele kayikho indlela yokulungisa lokhu ngokuhlala phansi lezi sebenzi leziyana laleziyana umonakalo omkhulu kudilike ezomnotho zisoniwa yipolitiki ngakho ke kasingakhohlwa ukuthi ezomnotho yizo ezenza abantu bahole imali efaneleyo ezomnotho ziya ngokuthi ipolitiki injani nxa kuwe ipolitiki ezomnotho ziyawo ipolitiki yethu kayimanga kahle yiyo emisa kabo umkhonomi nxa umkhonomi ungamanga kahle amaholo kawami kahle ngakho ke kuzadingeka ukuthi indaba le ibanjwe yibo bonke abantu hayi izisebenzi kuphela isukunyelwe ekuthini kulungiswe iikhonomi ukuze kulungiswe iikhonomi kumele kulungiswe ipolitiki ngaphandle kwalokho kuzahlala kuhlupha kunjengoba kunje ngokuba uhulumende ngendlela okungakhona lamaholo akhona le iikhonomi ekhona akulanto angayilungisa kungalungisanga ipolitiki.
Umnumzana efihlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi. Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi alisoze liphatheke kukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhla ka-26 ngombimbitho. Ukhetho lolungo lokugcwalisa izikhala ezavuleka ePhalamende lakumakhansili ngenxa yokuxotshwa kwamalunga e-MDC Alliance lokubhubha kwalabo ababephethe lezo zikhundla. Umkhokheli wemthwakazi umnumzana Mqondisi Moyo utshele inkundla yesayithi namuhla ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa umemezele ama-by-elections lawa buthumuthumu. Wengeze wathi bayakwazi ukuba ibandla leZANU-PF lijonge ukuqilibezela. Ngakho uthe abasoze bazihluphe ngalawa ma-by-elections kodwa bazaqhubeka belungiselela ukhetho luka-2023. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abangamatshumi amabili lanye 21 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Lothi kutholakale njalo abedlula amakhulu ayisikhombisa 765 belomkhuhlane lo. Lokhu kutsho ukuthi asebebulewe yi-coronavirus eZimbabwe sebezinkulungwane ezinhlanu ezilamakhulu amabili lanye 5201. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala izolo bedlula inkulungwane ezine 4380 kuthi abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezinhlanu 4783. Abahlatshwe esithathu bangamakhulu ayisishiyangalombili lamatshumi amane 840. Amapolisa kwele Botswana athi abophe abantu abaphose befike kukhulu besetheswa umlando wokuzama ukungena kulelo lizwe besebenzisa amaphepha empumela yokuhlolwa umkhuhlane we-COVID-19 awukuzibazela. Umqondisi Dube usipha lolu daba.
Isikhulumisa amapholisa kwele Botswana umnumzana Niyebakali uthi abantu abangamatshumi ayisikhombisa lanye i-71 babotshwe emngceleni etshiyeneyo bezama ukungena elizweni bephethe amaphepha okuzikhandela awe-PCR test. Lokhu kugoqela abalitshumi lanhlanu i-15 abokuza kuthi abanye ngabe eBotswana. Ubagali uthi ababanjwe labo bahlawuliswe imali engadlula amapula inkulungwane lezintathu i-3000 pula kukanti abanye bamiswe phambi komthethwandaba bagwetshwa kodwa baphiwa isigwebo ezingabenzi babhike kuqonqoselwa ukuthi bengaphindi futhi bedale icala elifanayo. Ukubotshwa kwabantu abalamaphepha okuzibazela kuza ngesikhathi iningi likhala ngokuthi intengo yokuhlolwa COVID-19 iPCR test iphezulu kakhulu. Indawo zempila kahle kweBotswana zihlawulisa amadola emelika phakathi kwamachuma esithupha i-$60 kusiya kwamachumi ayichiya kalombili i-$80. Lokhu kuchiye abanye abeZimbabwe sehlule ukuyafika ekhaya ngesikhathi seKhisimusi. Umnumzana Mthabisi Dubena okade kwele South Africa ngekhefu uthi noma nje ungaqondanga ukuthi abantu besebenzisa amaphepha e-COVID-19 okuzibazela, intengo yokuhlola kumele iyehliswe.
Udaba lwama PCR test sesikhali ngalo kaningi sithi ngabe yakhangelisiswa i-pricing yakhona ukuze kube la lokho esithi standardized rate ye testing, kwenzela ukuthi uhamba phakathi kwamazwe kube lula ikakhulu during this time ye COVID-19 lapho abantu abavele bekhala ngemali.
Ngokunja lo mnumzana Rodwell Moyo yena ongena kaningi kweBotswana ezothengisa impahla yakhe uthi ngaphandle kwendleko zemali ukuhlolwa kaningi kubuhlungu.
Kulohlupho lukhona lapha ngolwemali ikakhulu kwi-testing i-COVID. Imali zangkhona ezi-involved iziningi kakhulu. Uyatesta iZimbabwe nge-30 US, fika kweBotswana lakho futhi uyaphinda uyatesta. Ikhokhana kusuka kube buhlungu kakhulu ukuthi usanda kutesta uphinde uyetesta.
Umoyo uqhubeke usithi kumele kube ludaba oluhlafunwa inkokheli yamazwe atshiyeneyo ukuze kubonwe ukuthi akula ndlela okungehliswa ngayo inhlawulo yokuhlolwa.
Kanti uhulumende wababili bebe nendlela yokwenza ukuthi nxa utestile ngapha ngalo suku uyungatesti. Okunye futhi okuhluphayo imali ezi-involved isuka zibe ziningi kakhulu ngoba uzabhatala 30 iBotswana ingafika uhlala amalanga ekuphendukeni usutestwa futhi. Njengoba abantu sebahlatshwa amakhadi bethwele, why don't we have a system whereby umuntu olekhadi kube simplified other than ukuthi uyakulokhu ubhadale hlobo zotestwa wona sowahlaba. Khayethi ngakuba le ndlela yenza kube simple kuma-procedure lapha kungabi nama-delays.
Ele Botswana ilolodwa emhlubuleni wangezansi kwezwekazi le-Africa elintengo ephezulu yokuhlola i-COVID-19 kusetshenziswa i-PCR test. Ele South Africa ulandela umfutho ofakwe ngabe i-Council of Medical Schemes bayehlisa intengo yokuhlola i-COVID-19 isuka kumaranda ngamakhulu ayisiyagalombili lengxenye i-R850 kusiya kumakhulu amahlanu i-R500. EZimbabwe indawo eziningi zihlawulisa phakathi kwamachumi amabili amadola emelika i-$20 kusiya kumachumi amathathu i-$30. Kusenjalo uMongameli Mokgweetsi Masisi kweBotswana usungule umsebenzi ngolwesibili ngemva kokuhlala amalanga alithume ezivalele emzini wakhe kulandela ukutholakala kwakhe ele COVID-19. Umasisi ukhuthe ukungena umhlangano weSADC wona wenzelwa eMalawi ukuhlaziya isimo saseMozambique ngenxa yesimo sakhe. Umsekeli kaMasisi uMnumzana Silamba Sokwane nguye omele iBotswana emhlanganweni lo oqhutshwe ngolwesibili langolwesithathu. NginguMqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Izakhamizi zeLupane East enyakatho yamaNdebeleni seziveze ukukhathazeka okukhulu phezu kodaba lwababalisi abafundisa ezikolo zeprimary kulumango abangazi ulimi lwesiNdebele. Kubika uEzra Chisa Spanda.
Izakhamizi ezixoxele leStudio 7 zithi zithole nzima ukuthi zizwanane enkulumeni labezomthetho ngenxa yolimi olukhulunywa ngamapholisa lababalisi kulindawo. Ngakho-ke zicela uhulumende angenele. Omunye wabo ngumnumzana Mission Nkomo ohlala eGuduku Village.
Especially nxa ubeke emapholiseni uhlangana nabantu besisweneni ukuthi bacubungule bachwayisise ukuthi isiqubani okhuluma ngaso njani njani. Abakulaleli babengazwisisi bona abasebenzisa ukuthi basebenzisa ama-chapters kuphela. Khonokho kuyasihlupha njalo lasezikoleni kuthi kubuye kuqashwa amatitsha angamashona. So amashona kuyahlupha ukuthi abantwana abangenise bazwisisise ukuthi bathini ngoba yena yedwa uyabe engazwisisisi ini isiNdebele.
Umnumzana Qhubekani Mahlangu wesiqintini senzwanazi uthi kulabantu abangabaziyo asebekhanya besiza ngobuningi kulumango ukuzokwemba njalo besakha.
Siphongubona this time kunabantu abaphongukuthi bafuna ukumayina sebedrile isigodi asange sithole information. Bafika nje badrile umgodi baba ukuthi bayasebenza singakwazi. Sizama khona ukuthi nxa bezabuya sikhulumisane nabo ukuthi nasibe ngama-first preference kuleyo ndawo ngoba indawo leyo ngeyethu. Ebantwini belupane nabo ngifisa ukuthi ngayo kuyavuma ukuthi khona sanelise ukubonana leziphathamandla zizwe sikufunayo lesingakufuniyo phakathi kwezigaba zethu.
Umeli welupane East edalela ephalamende umnumzana Mbongeni Dube uthi liqiniso lindaba yababalisi iyinsindaba phendule.
silohlupho esibhekane lalo olabantwana ikakhulu eprimary ku-education, abantwana abafundiswa ngamateacher angakwanisi ulimi olukhulunywa ngabantwana. Kunjalo-ke udaba lolo siluhambisile phezulu ku-public service laku-education ukuthi bayabona ukuthi kuyalungisiswa leyo ndaba. I-public service ibiqhatsha amateacher ingazange yaconsider ukuthi uteacher wangkhona uvela kuphi umhlubulo.
UDube uyaphambili egcizelela ukuthi abembayo bazohlola ukuthi kulindawo kukhona ungabe kungembiwa na.
Kumele ukuthi kubonakale ukuthi yizo yini kulama minerals kuleyo ndawo. Kumele ukuthi kwenze i-exploration. So-ke abantu abayebegebha labo abantu abayebesenza i-exploration ngoba umthetho uyabavumela ukuthi nxa u-explora uyabhoda yonke indawo. Then nxa sebekutholile-ke yikho lapho sokumele ukuthi kuhlalwe phansi kukhulunyiswane labo bekhulume lezakhamizi ukuthi bavumekala kumbe kakuvumakali khonoko njalo izakhamizi zibenefitane.
Abanye bathi bebecabanga ukuthi umumo uzoguquka ngemva kokususwa kombuso kamnumzana Robert Mugabe. Umnumzana Josiah Skhosana ohlala eMatundulwini Village ngomunye wababe lo mcabango onje.
Sithole udubo lwemali lapho. Hayi imali-ke yona yinkinga thina. Ngiyasela imali yokuthi ngiyigayise kodwa mina ngine mali engiyihola epentsheni but ngingayiso. Sasithe ngcindoba okukhulu la esebenzi sozimthee down kubuya lundoda la uyathintsha kwathintiletu.
Izakhamizi zelupaka village eziswelayo ziyaholiswa ukudla kwe-welfare ongabajabulisiyo abanye abalandeli bebandla elibusayo be-ZANU PF. Unkosazi Pretty Msimanga uyashiseka.
Uzafika ukuthi isikhathi esiningi kuyangena abantu esingasebenzi labo bese kusithi thina abantu esisebenzile ikhathi sicine singasangenanga kulezo ndlela. So ngesikhathi nxa kuholisa khuma labe-ZANU PF angazenzweli fithi ukuthi ngabe izanu ekholisayo ngabe dami ngiyathola ngidli njengabantu ngendlela engisebenza ngayo nangendlela engithenjwe ngayo emahofisini ningadli. Kungene omunye ongasowe iphathi yami ngakelo kantolo.
Baningi abazenzela inhlelo zokuziphilisa bathole inzuzo. Iluba Self-Help Project Hand in Hand iqembu lezakhamizi enzwa nanzi ezifuya imbuzi zithengisa ngoba bathi ukukhala akusizi.
Ya iproject le siyasiyiqalise sizethibe labo babantu abalutshwane sasiqalise singomama ngathi khona sidinga amanzi sifuna ukwenza ingadi sawugebha umgodi lapha wehlula umgodi lwa sase sithi singeke sihlale nje kuphela sakhipha amadola ngenyanga sabona amadola lana esemaningi sesiwabuthanisa sathi ngcono sithenge nini imbuzi sasethi zifuya kimbuzi zona lezi saba lazo seziningi sase sithi besithini ukuzithengisa.
Iningi lalomhlubulo lithi lifisa uhulumende asungule umbuso wezabelo kungakudala okwenzela ukuthi inhlupho ababhekane lazo ziphele kube nentuthuko ezigabeni zabo kuqhathwe abantu balapho kulungise indaba zemfundo lezempilakahle. Ngimele Studio 7 eLupane East igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Ku-Life Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Joe Biden welemelika kanye lomsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris bethekelele esigabeni seGeorgia khonapha eMelika ngolwesibili besiyakhankasela usekelo lomthetho wokulondoloza ilungelo labavoti okulakho ukunika uhulumende amandla ekuqhutshweni kokhetho. Iziphathamandla ezikhokela inhlelo zezempilakahle kwelemelika uDr. Anthony Fauci noDr. Rochelle Walensky bamise phambi kwedale lesenethi bechasisa ngenhlelo zikahulumende kamongameli Biden zokuphathwa kohlelo lokumelana le-COVID-19 ngesikhathi inani lababanjwa lokubulawayo leli gciwane liqonga okwethusayo. Amalunga edale lesenethi kumabandla wonke ezombusazwe aveze ukukhathazeka ngokusilela kokusetshenziswa ukuzihlola ukuba umuntu ule-coronavirus nalo bahatshi ama-testing kits. Ujubo lokusilela kwempahla esetshenziswa nsuku zonke lokudla emavinkileni amaningi akwelemelika lobikwa lokhe lusabalala ilizwe lonke emavikini ambala edluleyo. Ngesikhathi umhlobo omutsha wobhubhane lwe-coronavirus owe-Omicron lawo usabalala okwethusayo. Umumo womkhathi lawo ubikwa ujikisile sokuqanda okwamagama. Umongameli Cyril Ramaphosa wase-South Africa ongumnye umgcinisihlalo wohlangothi lwezomvikela enhlanganisweni yomanyana wamazwe angezansi wezwela ze-Afrika owe-SADC ubike ukubana sokule ngqubela phambili ekhanyayo empini yokuzivikela ekuhlaselweni ngamalotatha awesimuslim ebhisa amalawulo kwele Mozambique ngemva kokuthunyelwa kwebutho lomanyano ele-SADC nyakeni. Lokhu ukutsho emhlanganweni oyenzelwa
esigabeni lapho esixoxa khona lezi zalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namuhla. Silomnumzana Nkomi yaphi Msipha odabuka eMzola eLupane enyakatho yamaNdebeleni otshayela imota ezinkulu kwele Scotland. Umsipha waqala ukungena ezimoteni ezithwala abantu kobulawayo enguwindi. Wagcina ethola ilayisensi yokutshayela imitshova edolobheni leli eyayisuka e-Country Park isiya eNkulumane engakayi kwele Pilitane, lapho afika watshayela khona amabhasi athwala uZulu. Okwamanje utshayela imota ezinkulu ezithwala impahla. Nangu exoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Ngamkhozoli ndabuka eLupane.
Yebo,
ngakubona. Phansi emaguswini komnyambambile le komkhalanyoni.
Yebo,
eMzola.
Aha, akutshela abantu ukuthi ungapi kula manje?
Njengamanje ngise Scotland. In United Kingdom, so njengobona nje ngisemsebenzeni njengamanje mbamba mangolongolo lo. Ubamba indlela lana ngithola i 44 ton behind me la. So behind.
Utweleni kulapho kwini kona lokho kutwele?
Lana ngithwele into abasebenzisa ukwakha ama whiskey lapha webona. So all this wheat stuff is at the back there. So ngisayi deliver lapha lapha edingeka ukuthi iye khona kuma distilleries.
Iwakazana ukwenza kona.
Kulo msebenzi hayi ngile 2 weeks ngoba before that vele bengisemabhasini for 7 years lapha. So sengiwabalekela amabhasi manje kushuthi isikhathi ngena la kubo mangolongolo ngithi hayi umuntu okasebenze yedwa lapha ahlukane le public yabo uthola ukuphumula kancane.
Ngiye emabhasini kade usenzayo.
Yeah, emabhasini bengisebenzisa i-service bus, so ngithatha abantu ngibese endaweni zabo lapho basebenza khona, ngibabuyisele emuva, abanye besiya kuma-shopping yabo. So that's a service bus, akusiyo la ma-tours ukuthi behambe izindawo, but hayi bekusebenzeka khona, kodwa-ke kulama-challenges akhona la.
Singathi ekhaya vele wakwenza khona okukhumbe ukufundele khonapho.
Ya, kahle kahle ekhaya laphana ngiqale vele bengichovisa bengisemchoveni, so kusho ukuthi ngiqhubeke ngayo le trade yabona. So besingabafana bomchova bekuthiwa hey bayahlupha lapha.
Uyabona wawuwindi kumbe umshayeli?
Ngaqala ngingiwindi ngisaqogelela imali yokuthi ngibe ngumshayeli. Emva kwalokho-ke ngayithola ilayisensi, hhayi ngaba-ke yimina engibamba indlela lami ngaholela owind yabo. So kanjalo kanjalo nje namhlanje sengila kunini ngifisa vele ukudonsa omangolongolo abakhulu laba. So but hayi sesikhona.
Omunye kade mbuza ukuthi wawutshaya ngaphi mpophoma Bulawayo kumbe wawutshaya
ama-routes engangiwashayela iMagwegwe West, Magwegwe North, iluveve kwabalanda laphana noma i-Country Park to Nkulumane uyabona kosekusini.
Yes, siyakuzwa kakhulu. Sokwe akunzima ukutshayela amangolongolo la amakhulu lawo?
Hayi hayi, ma ivele unenhliziyo yokuthi ufuna ukufuqa lezi nto ezinkulu uya-enjoya nje, uyazi ukuthi is enjoyable. Okumkhulu ukuthi unanzelela ukuthi uhamba ngento enkulu njalo uthwele umthwalo onzima. So uplan ahead ma uzo ma noma uzofika lapho ngathi kuyaxokozela khona nge transport nge traffic landani nje ube lonanzelelo yabo njene ma ungena endaweni esingathi zinciphile ukwazi ukuthi uyigega kanjani unga uyisi ama street furnitures abakubiza ngokuthi ama lights land ama sign posts and all that to avoid all that and pedestrians as well and cyclists.
Aha, singathi kunzima kangakanani kodwa emgwaqweni kula ngapho eIreland.
Ah, akukho nzima but abanye bayakwesaba kuya ngomuntu I think but akukho kunzima yonke into uyayifunda nje mawules fish.
So wena wakufunda wakubona ukuthi hayi lapha sokuchayela njengoba wasuka ngakho ekhaya vele ukwazi.
Yeah, but ngifundile nakhona lapha ngoba indlela zalana zinciphile kakhulu yabo. Asifani nezekhaya indawo ngithi sile mgwaqo ebanzi lana kutight. So yeah, kudinga ukufunda.
Abafuna ukuba njengawe kumele benzeni?
Yeah, kumele bafundeke ke labo bathathe ilayisensi yakhona. Lana uthiwa ngoclass 1 lo ucategory C plus E. You are articulated. So awuthi ke sokumela ngubalekele lana kulomfo engimlandelayo laphana so sokumele sihambe lapha ngiyaxolisa
siyabonga kakhulu ke phosela ukugcina nje usihambele baba.
Hayi, ngiyajabula ukuba lana balaleli. Ngijabule futhi ukungifaka emsakazweni Kips.
Yeah.
So angithi ukulibalekela ngizophinda ngiqhume emalangeni. Inkosi Nkosi.
Umnumzana Nkomi yaphi Msipha isizalwane seZimbabwe esidabuka eMzola eLupane ubexoxa le Studio 7 eseScotland. Siziphethe ngebezihamba phambili. Amapolisa eHarare achaye njalo abopha ababalisi abangamalunga enhlanganiso ye-Athuzi namuhla ngesikhathi betshengisela phezu kodaba lweholo. Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi alisoze liphatheke kukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhla ka-26 kuMbimbitho. Amapolisa aseBotswana athi abophe abantu abangafika 100 abazame ukungena kulelo lizwe besebenzisa amaphepha empumela ye-COVID-19 awukuzibazela. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.
Ngibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.